ngineqiniso ukuthi kufaka kwakhe bamthembisile kwanika mnti yawathi zakwanisa beyileqiniso zakwanisa ngasikhangela ama-qualifications akhe ngibone ngani wakwabhale enye iphepha lapho ayekhuluma khona ngokuthi how to start iZimbabwe economic recovery. So ngayeakubhalikubele ngaligcina ngibone ngani ama-proposals akhe ayewafaka ngibone ngani ayimayezana ndilakazakhonda ngoba waye identify ama-problems awalokhuzwa njani.
Manje bakhona abanye abathi engehluleka ukuthi afeze khona okwabe efuna ukukwenza ngoba engasoze avunyelwe phezulu ngale ngabadala. Kungahamba njani?
Isinxa usachimbi, of course, nxa usachimbi ungadiliza indlu isuperstructure ungajiphanga i-foundation ungathenga ezinye izitina ufake phalaphala u-foundation kuyaphuma veliseni i-building efana nayenaleya xa ulandela lisame plan kodwa nxa udilizile i-foundation ngani ingaqala mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominista yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungana-political interference mbone ngani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma because ngavela ngifuna ukukhuluma si-European nxa kuyikuthi into anjile kuyikuthi uyisitika ezintsha ezikufoundation endalo uzakwethulela.
Kodwa wena ngokwazi izanu p f ubona ungani bazamvumela yini asuse i-bond note akhuphe lokunye alungise ngendlela yakhe?
Kumele bamvumele nxa silandele i-programu yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi afuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics nxa enjalo ngibona elandela i-program yakhe izavunyela. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamgugula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumele ukuthi I don't foresee upresident mna ngakho efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanu p f ukuthi after 5 years yashisho ukuthi izanu p f two any chance I doubt that but I'm born.